ibandla lezanu PF ngibona liphuma liqinile kakhulu kuconference le eza elandelayo ngenxa yokuthi nxa sikhangela izanu PF zele uqina kwayo kwabonakala ngesikhathi sokhetho lapho eyaphuma khona inqoba diliza iMDC ngenxa yokuthi yatshela izinqumo zayo kuZulu kengitshela uZulu izinqumo zayo uZulu wazise ukuthi hatshi leli yilo ibandla lentando kaZulu ngakho ke balikhetha balisekela leli bandla bachiyana neMDC iyayingela zinqumo kodwa iyayiphila ngokuthi mgabe madiko mgabe kahambe kungela zinqumo ezinceda impilo yabantu.
Kodwa lokho esikuzwayo ukuthi ibandla lezanu PF lalo lilokuxabana phakathi kwalo ke
lawo ngamanga izifiso zalabo abafuna ukuthi kuzanu PF kube lokuxabana kodwa siyakwazi ukubana nxa kusenziwa ukhetho njengoba kathi sikwenziwa ukhetho lezinkokheli kuma district lakuma province siyakwazi ukubana ke imbono iyatshiyana kodwa ayisikho ukuxabana lokuyana esingakuthi akulakuzwanana kuzanu PF hatshi ngakula mabandla angela kuzwanana angela kubambana iMDCT esiyibona kuthiwa uzibani njengo ENK kuthiwa semisiwe kulelo bandla ngosuku olulandelayo usikhulumeli sebandla selishithi hatshi kwakungamanga akula muntu omisiweyo ingxaba nxoza leyi lokungazwisiseki kokuthi iMDC yangaphi yikho esingakutsho sibili ubana ke lokhu kuyingozi kubandla lezombusazwe.
Ibandla lezanu PF lilokhu lisola amazwe aphetsheya singathi lokhu yilo uhlupho elizweni.
Lokho kuyimfanelo ukuthi ibandla lezanu PF likhumbuze uZulu isikhathi sonke kubana amazwe asentshonalanga kasithandi ngenxa yokuthi lokhu sikubona phela ngenxa yokuthi izidera ngumthetho owafakwa elizweni lase-America ukhuluma ngeZimbabwe umthetho lo lanxa ukhona kuphela kuyakumela ukuthi-ke uZulu akhunjuzwe ukubana hatshi yasibona isida seni na nxa sikhangela ama-sanctions i-Europe yonke i-EU le-Britain kanye-ke nabangani bayo bonke bahlala bekhuluma ngeZimbabwe lapha nalaphana ngakho-ke kuqakathekile ukuthi-ke ibandla elibusayo likhumbuze uZulu isikhathi sonke ukubana izitha zisentshonalanga bazabuya ngendlela esihlakaniphileyo bezolitshela lokhu nalokhuyana okungayisikho kodwa yiso isitha sokuqala yiso isitha esikhulu.